Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Ni mtuaga zomu se ola mugela emoye ni ngolwesi vili msaga 8 kumpalagazi 2020 ngontunga milinku mo enda venize kuseni lamhlanje
abantu bananzelele izinqumo lezixwayiso ezabekwa nguhulumende njalo ezabekwa World Health Organization ukuthi siqhelelane njalo abantu bagqoke ama mask.
Kulabathathu ababulawe yi-COVID-19 kuleli izolo labedlula ikhulu ababanjwe lumkhuhlane.
Ngibona ngani kuzagcina nje abantu bengasakhulumi lutho. Nama Facebook la abantu bazasebenzisa nje ukuba bebuzana impilo kuzagcina ungasakhulunywa anything political.
Amapolisa athi aphakathi kokulungiselela ukubopha abantu thize abetheswa amacala okuhlukuluza iziphathamandla zikahulumende enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter. Izehlakalo zokubulawa kwabantu ngobudlova obumangalisayo kuleli ziyazisanda kulezinsuku. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu abathathu ababulawe yi-COVID-19 kuleli isolo labalikhulu elilamachumi amabili lanye 121 ababanjwe lumkhuhlane. Phakathi kwababhubhileyo kuloyedwa wemashingo omunye owakobulawayo kanye lomunye njalo oweHarare. Lokhu kukhuphule inani lasebedliwe ilomkhuhlane eZimbabwe laya kumakhulu phose amathathu 294. Asebebanjwe ilomkhuhlane elizweni lonke sebezinkulungwane ezedlula ichumi 10,839. Asebepholile bakhuphuke ngabangu 92 baya kunkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,972. Abalokhe begula bakhwele baya kunkulungwane elamakhulu edlula amahlanu 1,573. Ibulawayo yiyo elokhe ihamba phambili ngabagulayo abangu 579 ilandelwa yiMatabeleland South ngabantu abangu 259. IHarare ikuzinga lesithathu ngabantu abangu 210 ilandelwa yiMashonaland West yona elabantu abangu 156. Phakathi kwabangu 121 ababanjwe umkhuhlane lo izolo abangu 32 ngabakobulawayo kuthi abangu 74 ngabeMatabeleland North. Kulo yedwa emaswingo abalichumi eMidlands labane eManicaland. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Siyakhuthaza kakhulu ukuthi abantu bananzelele izinqumo lezixwayiso ezabekwa nguhulumende njalo ezabekwa World Health Organization ukuthi siqhelelane njalo abantu bagqoke ama mask. Livangeli selichumayela ezakhamizini imihla ngemihla njalo futhi siphinde sinanzelele ukuthi izikolo njoba zivuliwe amanani abantwana asebethe babanjwa i-COVID-19 bebalisa lababalisa phakathi lalo liyaqhaza. Ngokunjalo ke siyakhuthaza uhulumende njengenhlanganiso ukuthi kakakucubungulisisa ukuthi kanti laba abangabhaliwe imhloliso ezimse kunganjani bona kabame kancane ukuthi bahambe esikolo ngoba singakunanzela vele insuku zabo zimbalwa ezokuthi baphutshe umnyaka njalo lanxa behambile iningi laba balisi esikhathini esiningi liyabe liphathekile kwezemhloliso okugcina kusenza ukuthi abafundi babe bodwa kube sokusithi njalo vele siyakubona ukuthi kabahamba amalanga wonke. So ngokunjalo ke siyakhuthaza ukuthi ezikolo sesikunanzelela ukuthi ama-sanitizer lawa kwezinye izikolo asilela njalo lezindlu zokufundela ziyasilela kwezinye izikolo kungaba njani ke kathesi ukuthi kokuqala kumele ababangabhaliyo ukuthi ke laba ababhalayo kube yibo abahamba esikolo. Leza khamizi lazo zingayezayekethisa ngoba kathesi siphakathi komkhuhlane lo njalo uyaqina uyaphambili. Libo zubukho kakube le sanitization, kubo zubukho kakube lokuchelelana khona ngokukhala kungaminyezelwa ngoba kathesi unganzela abantu sebehamba bemile sokule standing. Lamanye amakhombi lazo ecazile kuJehova. Ngokunjalo ke siyaqhuba lelo vangeli. Sikhona njalo njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association kuqula ele COVID-19 Task Force emawadini. Lapho esihambisa khona njalo imibiko efana nayo layona lezi engiyikhulumise kuliqula elihlangene logada lukahulumende lezinye inhlanganiso.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Kumbiko osuphehle ukungahlaliseki okukhulu kulabo abalwela amalungelo oluntu amapolisa athi aphakathi kokulungiselela ukubopha abantu thize ebethesa amacala okuhlukuluza iziphathamandla zikahulumende enkundleni zokuxhumana i-cyberbullying ebulenjini be-internet. Amapolisa axwayise uZulu izolo ukuthi kulicala elibophisayo ukuhlukuluza kumbe ukwethusela izisebenzi zikahulumende nxa zisenza umsebenzi waso. Athe kulabasolwa angabaqambanga ngamagama abaziyo ukuthi bazabotshwa maduze asebesethusela iziphathamandla zikahulumende enkundleni lesi. Inkundla zokuxhumana ku-internet ezidumileyo ezisetshenziswa ngabanengi zigoqela iFacebook leTwitter. Esikhathini esinengi abanye bayabe bebuza iziphathamandla lezi ngemisebenzi yenkohlakalo kuhulumente. Abalwela amalungelo oluntu bathi yibo labo kanye abakhanya bejongwe ngamapolisa. Sixoxele ucubungula ezombusazwe umnumzana Zenzele Ndebele.
Ukuqakathekile ukuthi abantu nxa besebekhuluma lama officers o anyone nje bengathethisani bengasebenzisi inhlamba. Kodwa ke ngibona ngani kuyamangalisa kakhulu ukuthi amapolisa yiwo asesithi abantu abahlukumeza ama officials bazabotshwa, ngoba nabe ngicabangela ukuthi low official kumbe low minister onguye ozwa ethethisiwe kumbe ehlukumeziwe kumele eyenza i-report emapoliseni, amapolisa ebese hamba ke ebopha lowo muntu bengakwenzi kube ngumkhosi omkhulu angani sekwenzakala into emangalisayo. Ngoba vele abantu abangama public officials abafana labo minister bamele bebe accountable into entweni abazenzayo. Abantu sebethole ithuba nge-social media ukuthi bebabuze ukuthi kati nalenzani njani. So i-platform esetshenziswa ngabantu to hold abasehofisini to account. So nxa amapolisa provider i-security online and offline, mbona ngani lokhu sekumangalisa.
Singakhangelela yini Ndebele ukuthi le yiyo indlela umthetho obunjwayo okwamanje owe cyber security ozasetshenziswa ngayo?
Kusobala ukuthi i-cyber security bill le izasetshenziswa ukwenzela ukuthi abantu bengakhulumi lokhu abafuna kwenziwe nguhulumende kumbe abakusolayo. So abantu sebezasetshiselwa ukuthi bazabotshwa bangaphikisana lohulumende kumbe bangafaka imibono engathabisi uhulumende. Adingo wakathese ukuqathekile ukuthi sibone ukuthi abantu laba nxa bebotshwa bazanikwa cala bani, ngoba siyakwazi ukuthi vele kulomthetho we-Post Telecommunications Act ongavumeli ukuthi umuntu ethumele omunye inhlamba ba sisebenza whether iphone, SMS or iWhatsApp. But sifuna ukubona ukuthi kona laba bantu kuzathiwa benzeni, bathethisa yini kumbe kulokunye abakusolayo. So nxa sesibonile amacala lawa siko lapho singabona khona. Kodwa ngibona ngani ukubathola bele cala kuzabanzima kakhulu, ngoba sometimes ukuphikisana nomuntu umtshela ukuthi lokhu akwenzayo akuhambelani lawe kumbe umtshela ukuthi kayenze umsebenzi wakhe awungeke kuthiwe umthethisile, ngoba vele umuntu osehofisini kumele be held accountable.
Okwenziwa ngamapolisa lokhu singathi kuchiya ngapi labo abahlezi belwisana lenkohlakalo besola iziphathamandla zikahulumende ikakhulu enkundleni zokuxhumana?
Sekusobala ukuthi umbuso lo okhona awufuni ukuphikiswa ngumbuso kaNdaba iphikiswa. So ngokuya kwesikhathi mbona ngani kuzagcina nje abantu bengasakhulumi lutho. Lama Facebook la abantu bazasebenzisa nje ukuba bebuzana impilo kuzagcina ungasakhulunywa anything political. So kukhanya ngani kuzaba lengozi yokuthi uhulumende lo uzazama ngendlela zonke ukuthi abantu bengamsoli. Okuzafaka engozini ikakhulu abantu abangama activist, ama journalist, ama lawyer labantu abajahele ukuphikisana lohulumende lo okhona.
Umnumzana Zenzele Ntebele uhlaziya ezombusazwe.
Yebo yebo yebo. Tsaka zomuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe Big Connection esilethulela maviki wonke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela udaba lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Saphatha njalo udaba lokunanzwa kosuku lokuhlonitshwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele olwe Human Rights Day. Silukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami uMike Hobe ngo-8 ntambama.
Izehlakalo zokubulawa kwabantu ngobudlova obumangalisayo kuleli ziyazisanda kulezinsuku. Ngeviki edluleyo amapholisa abophe umsolwa osakhulayo oleminyaka yokuzalwa elithumi lasishiyangalombili eBuhera ngemva kokubulala abantu abathathu abagoqela ukhulu labogogo ababili ebethesa icala lokubulala abazali bakhe. U-Eneji Chipinda utshele amapholisa ngesikhathi ebotshwa ukuthi ubulale abathathu laba ngokubagcobotisa ngembokoto. Ngeviki edluleyo njalo kulosakhulayo oleminyaka engamatshumi amabili lambili obotshiweyo emaswingo esetheswa icala lokubulala umtshana wakhe obesenza ugrade 2 qede wamquma ikhanda waseligiga andubana alipheke. Kumaviki asanda kwedlula njalo kubotshwe umsolwa obulale intodana yomfowabo eleminyaka eyisikhombisa eMurewa uTapiwa Makore laye wamquma ikhanda. Amapholisa aqala athola isidumbu egangeni njalo ngeviki edluleyo azise ukuthi ayesethole ikhanda esambuzi sikamsolwa lamanye amathambo kanye lomsila wenyamazana engaziwayo owawugcotshwe igazi. Izehlakalo lezi zitshiye inengi likhuza umhlola abanye besithi usatane okulempondo sokuzibusela kulumhlaba. Sixoxele mfundisi usenisibanda.
Nxa sikhangele lolu dabo olwenzakala emaswingo njalo sikhangela langale mrewa ukuthi umuntu abulala isihlobo sakhe njalo aphinde asidle yindaba esabisayo kakhulu njalo kukhanakani sokwanda sokusiba kunengi ezigabeni ezehlukeneyo njalo sinanzelela ukuthi abantu laba babebulawa ngumuntu abamethembayo oyisihlobo malume yinto esikhathazayo kakhulu into ekhathaza isizwe sakithi njalo ke into engajayelekanga ukuthi ukwanda kwezinto lezi kutshengisela ukuthi sokudingakala ukuthi kutholakale indlela yokuthi kucubungule ukuthi kade vele kuvela ngapi kuyini okwenza konke lokho.
Emasontweni mfundisi nxa kuleziga ezinje livama ukuthi ngamadimoni kumbe imimoya emibi. Kodwa kungenzeka yini ukuthi abanye abenza izinto ezinje babe bengahlangananga kuhle engqondweni kuthi abanye mhlawumbe babe bengabemithi?
Siyakunazelela thina nxa sikhanyela ngelihlo elema-church ukuthi sikunazelela ukuthi emoyeni lapha engxenye umuntu angabe ehlezwe ngamadimoni kumbe imimoya emibi eyabe imenza ukuthi enze izigigaba ezinjengalezi. Ikanti njalo kuyakwaniseka ukuthi umuntu uyabe edidane ingqondo yakhe kube lezinto ezimhluphayo kakhulu ezimenza ukuthi nxa ezicabanga kwesikhathi eside ingqondo yakhe igcine sesididana ingqondo ebesesenza izigigaba ezinjengalezi. njalo kungenzakala ukuthi kwesinye isikhathi abanye ungomuntu yabenyangeni kumbe kubanye abaprofita labamanga umuntu bese sithi ungayenza into enje uyakwanisa ukuthola imali eningi kungabe sibili ukufumana ukuthi inxeso lesiba khona abanye abantu asebedinga izimali ngendlela ezingayisizo
kuyini ongakuxwayisa
Into lapho sifunakala eqhakathekileyo kakhulu ukuthi kube lemfundiso ebantwini ukuba abantu bazwisise ukuthi nxa ufuna ukunotha kuyasetshenzelwa kuyayenziwa ubhizimisi kuyinto engaphongwenzeka ngoba kuthiwa umuntu udinga imithi kodwa into eyenzakala ngenxa yokuthi umuntu usebenzile wafaka izimali waqoqaqoqa izinto ezehlukeneyo wasebenza nzima ukwenzela ukuthi athole imali abantu abaningi bagcina becabanga ukuthi ibhizimisi yimithi kanti ayisikho lokho
lo ngumfundisi usenisipanda Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi abalimi abanengi emathebelelendi vathi balethemba lokuthi bazatshaya inala lonyaka ngoba izulu likhanya likhona. Iphephandaba leChronicle lithi luhambe kuhle ugeto lokudinga inkokheli yesabelo kubandla lezano PF olwama district coordinating committees. Soku isikhathi senobalaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani, salibonani bantu Studio 7, salibonani basakazi lonke, yalibingelela, yabonga umsebenzi omuhle lisenzela wona le news elisithumela zona. Ngeke ngitsho kuningi, sathanda ukukhuluma ngendaba yokuvulwa kweborder. Ukuvulwa kweborder siyakubona kuqakathekile into enhle impela ngoba kuzancedisa ukuthi abantu bonke sikwanise ukuthi nxa sivumeleka sihambe laphezulu. Sengitsho lo mkhuhlane wecorona uzabalula ukuthi wonke umuntu adlule unanzeleleke ukuthi uhloliwe na. Singafohleli ngaphansi encingweni, hayi. Siyajabula ngalokho kuphela ukuthi sibesifisa ukuthi ngabe uhulumende uhlovulela wonke abantu phosela bamabhasi labezinye izimoto njengamakhombi ukuthi sikwanise ukuthi senelise ukuthi abantu bayenze okunye ababefisa ukuthi bakwenze. Hayi, siyabonga, siyabonga laphana, siyabonga.
Zalimbonani abantu bathithile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, kodwa lokhu kusenzakala manje elizweni sisi umgabe saphila bezingekho lezi izehlakalo eziningi eseziyenzeka lezo. Hayi, ilizwe lakithi selikwelinye izinga ilizwe leliya. Inkunzi sibanja nsuku zonke ekhaya sekusenzakala noba yini izehlakalo nje ezingaqondakaliyo. And labo bantu abayenza lezo zinto ngabantu bakamnangabo ngamaphoyisa lamasotsha yiwo ayenza ubudlova bonke lobu ukuthiwa imoto imali sibanjwa ekhaya hayi into zikamnangabo inkunzi sibanjwa noba yikuphi umuntu ulibuleli ilizwe lo ilizwe lakhe lingeqiniso kalisela mthetho ilizwe lezimba kumthetho kalisela ngaye lo muntu lo mina ngihlezi ngisho ithi ezikunguye ocorrupt kunguye ohlukumeza abantu ngale ndlela abantu balandela yena And labo bantu abayenza lobubi ababotshwa bonke why bengabotshwa angikaze ngizwe umuntu kuthiwa umuntu othumba abantu utholakele umuntu obulala abantu utholakele konke kuthiwa kabayaziwa uma wafonela upholini yathi laba ababa amafoni wabo kuthiwa batholakala emoyeni uma benze ububi vele abantu bezana upf abatholakala emoyeni waya why umnyangako laba abakhe bezama ukucabanga njengabadala betshiya ingqondo zobuntwana betshiya ingqondo zobudlova betshiya ingqondo zobubi bevusa ilizwe liye phambili beyekele le nto yabo leyokuhlukumeza abantu elizweni beyekele ukusela beyekele ukubulala abantu bevuze ilizwe intsha ithwele nzima
siyabonga abantu abastudio 7 siyide khuluma ujaha ka-EFF Nkululeko Sibanda qinisile sibili Nkululeko Sibanda ayisithi abantu bezanu PF abesindebele nabafundanga apho ubazi impumputhe nje yena wenzani ke ofundileyo lwama-degree ikuphi ositshengisayo kumbe ikuphi owasitshengisa khona thina sitshengisa ulaka kuphela olubalalo kuphela ukukhuluma ngolaka nje khiphe kuphela njengentuthu yesitimela ngani izayenza iyezi kede lapho ichitheke ingalayo itholo ezileyo azibuza azihlole yabonga ngibingelela ibhango family yonke yimi Ndlovu sathwela
mathula amathula ngabo mabheka phansi njengenyathi yithi uDonald Trump wenza kahle. Donald Trump wenza kahle uyakhombisa ukuthi iAmerika kule democracy, kukhala umuntu okade ezibambile kube nguyokhalishwa ngabantu akade bengazibambanga kule democracy.
Sambonani ngustudio 7 ngikhuluma loCarolin. Cela lingidlulisele i-audio leyo la ikuye phambili. Isicelo engicela kakhulu kustudio 7 badlala kwethu, ngicela ukuthi lingidlulisele kakhulu i-audio leyo ngoba ngicela ukuthi akasihlole ukuthi abantu gabake behloniphe umhlaba. Umhlaba nje bewuhloniphe, bewubheke nje. Ma bebheka nje into othiwa ngumhlaba, bebheke phezulu, bebheke phansi, bebheke yonke into engaphansi komhlaba, lengaphansi kwamanzi, lehamba phezu kwawo. Lo muntu beke behloniphe nje into othiwa lalo futhi lithambo lo muntu, lokuchitha igazi lila sebelichitha bedlala ngalo. Umhlaba ujikile, sisakhala ngecorona, asazi ukuzayo ukuthi kuyini okukhulu okuzayo. Yikho esinisitho sathi umhlaba kawubangwa. Sesibange umhlaba kaNkulunkulu, saqedana ngomhlaba kaNkulunkulu ngendaba yegolide lesilifa. Cela likelindlulisele yona. Sike siwuhloniphe kusukusela phezulu kubabusi bethu kuze kuyefika kwabaphansi. Ngoba izifo esizibhokile seziningi kakhulu, uzothola zilapheki. Abantu beke bewuhloniphe, bewukhothamele, bewukhulekile, bewubusise njengekuqaleni wawo uNkulunkulu ewudala. Sebewubanga kodwa umhlaba ungaso wabo, umhlaba unomnikazi. Yonke into abayibangayo izofika futhi beyishiye emhlabeni bengasoze behambe nayo abantu. Into lisihlumeze imphefumulo yabantu abaningi kakhulu. Manje abantu bavalelwe ezindlwini, kuba buhlungu futhi kuthiwa valelwe ezindlwini. Kambe isiphetho kuzaphetha ngani ngoba kasiwuhloniphi lo mhlaba lo?
Bobe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Amagqwetha wele Cameroon aqale ukukhalala umsebenzi izolo ekhonona ngokuphanjaniswa nguhulumende nxa eqhuba umsebenzi wawo. Uzulu wakwele Ghana usemelele impumela yokhetho lukamongameli kanye lolwamalunga edale lephalamende ngemva kokuvota izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Umthethwandaba weMichigan loweGeorgia izolo ilahlele kachana isicelo somsekeli kamongameli Donald Trump esokuthi yesule impumela yokhetho kulezo zabelo lapho umongameli Trump anqotshwe khona ngumnumzana Joe Biden. Abahluleli bathe akulabufakazi bokuthi kwaba lokuqilibezela kulolu khetho. Sokukanengi uTrump labasekeli bakhe besehluleka ukusuthisa inkantolo ukuthi uBiden wanqoba ngokuqilibezela kulolu khetho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi uBiden eqhubeka ngokubumba uhulumende wakhe. Ezikhundleni ezichiyeneyo usefake imihlobo yabantu exubeneyo egoqela abamhlophe, abansundu labesifazana. Sixoxele ngcwethi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
I-diversity le siyibonayo ukuhlukahlukana kwabantu, abantu abamnyama, amandiya, amakhiwa, labo bonke ngokuhlukana kwabo, kuveza kahle kamhlophe ukuthi uyasigcina isithembiso sakhe lapho wathi uzathi nxa esakha i-cabinet yakhe ibe labantu bonke, iveze ukuhlukahlukana okukhona kwe-America, imbono ehlukahlukeneyo kunye lembala yabantu ehlukahlukeneyo. Esenza kanjalo ke futhi kuqakathekile ukuthi angakhohlwa amakhiwa ngokuba angakhohlwa kuyakwenza ukuthi kukhulu omunye uTrump ngo-2024. Leyo nto iqakatheke kakhulu ukuthi athi nxa esenza efaka abantu abamnyama efaka amandiya efakeni abelungu angabakhohlwa, lanxa sokungena kwezomnotho izisebenza abelungu angazikhohlwa, ngokuba yizo eziyaba yi-backbone, eziyaba umgogodla womuntu ofana loTrump ngo-2024. Ngakho ke kumele abelungu abanakekele kakhulu, abangasali emuva, abangasali ngaphandle ngesikhathi enakekela abantu abamnyama nama-Hispanics, ngokuba kuyakwenza ukuthi kucine kuvuka omunye kusasa evusa ubandlululo esithi emakhiweni selisele phandle.
Kulophenyo olwenziweyo oluveza ukuthi iningi lama-Republicans esingathi yi-majority kabakuthembi ukuthi ukhetho lolu lwaqhutshwa ngendlela ekhululekileyo. Ngezinye indlela bayamthemba uTrump nxa esithi kwaba lokuqilibezela. Inxa sikhangela njalo kudale le-Congress, amalunga ebandla lama-Republicans amaningi kawavumi kumbe kakaphumeli egcekeni esitsho ukuthi uTrump wanqotshwa. Ungathini ngalokho?
Lokhu uveza kahle kamhlophe ukuthi abantu beMelika sebehlukane phakathi kakhulu, lokhu ngesingiso okuthiwa yi-polarization. Abantu sebengabamaphathi kulokuthi babe ngabaseMelika, sebengabe-Democratic Party, sebengabe-Republican Party. Kanti ku-Republican Party uTrump uyisithixo, unkulunkulu wanyana, uyesabeka okumangalisayo, ngakho ofuna ukuphikisana laye. Hayi ngendlela abamesaba ngakhona, konke okukhulumayo kuyalandelwa, konke okukhulumayo kuliqiniso kibo, lanxa kusegcekeni nje ukuthi wadliwa kudlule ngayo. Ngokuya kwesikhathi ke kuza kwehla usekelo lwakhe nxa engasekho emandleni, engasekho embusweni, kodwa ke vele uyalungiselela ukuthi aphenduke ngo-2024 nxa bengamvumela. Isimo sakhe sokuba yisithixo sizaqhubeka ke engumuntu wesabekayo ku-Republican Party.
Umnumzana Fidlela Ncube uhlaziya ezombusazwe. The sounds ihlabela ke kamnandi lapho isiqibela uhlelo lwethu. Sikhangele ebezihamba phambili. Kulabathathu ababulawe yi-COVID-19 kuleli isolo, labedlula ikhulu 121 ababanjwe lumkhuhlane. Amapolisa athi aphakathi kokulungiselela ukubopha abantu thize abetheswa icala lokuhlukuluza iziphathamandla zikahulumende enkundleni zokuxhumana ezifana le-Twitter. Izehlakalo zokubulawa kwabantu ngobudlova obumangalisayo kuleli ziyazisanda kulezi nsuku. Kwanele mtwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Olivalelisayo nguntungameli Nkomo.